inyanga ethi njengeunion besenza amaprogram yokuthisile besisa ama-redenti kwi-vote. So lokhu sikwenza kuma-province wonke. So kwemashinge ama-redenti ethu abe ngu-19 esekhombile siyarebhekisa abantu esarebhekisa ama-redenti kwi-vota loku-orienta abasanda kujoyina i-union. So bathekeze barezekti kwi-vota ikhomba kade ihamba ngayo yasiyikonsa yasiphumizini yasiphuma emgwaqweni kwaba i-accident and khonapho abangu-9 sikewalimala kakhulu so bese siba the problem ngoba i-private hospital i-private hospital besi-charge kakhulu besishiya ku-$8 ngosuku. So bese sesesibika ukuthi benelise ukwelashwa lawa ma-student but sasesicelacela sincedisana nabo-councilor abemashini khonabo labe-social media basekungenela u-Photi ngono nguye omunye owenza i-Twitter ekhuluma ukuthi enze i-fundraising ukuthi laba balimeleyo belatshwe.
Kwakudingakala imali enganani?
Inani lemali angilayo kushuwa but kwakunama-operation omele enziwe umuntu oqambukile kufakwa insimbi zokuhlanganisa amathambo ngoba uqambuka wakhona kwakungasikho kwakungasikhokana kwamajoyini ayikuqambuka okusesimeni esiso. Kwakungenele ubaba wabuyasithi kwathina uza-operator-ke labo abalimeleyo engakabhalisi. Lokhu kubuya ngemva kokuthi ebonile weza nomehlakalo lo ela khonapho omunye wama-student omunye wayelimile kakhulu benelisa ukuthi aselashe akazelisa insimbi esandleni sikhuluma njesesisengcono sefakile plus seselashe and nawo bonke laba abayelimele bonke sebelashwa sebekubanjani selashebeseinoba setapa kungabe support u-president ye-opposition yosentamisa wahamba wakona la ngemva kokuthi se-operative.
Kubaphambanise njani ezifundweni bona ababalimalayo?
Ye, kubaphambanise kakhulu ngoba sikhuluma nje ivini eyama-examination yemali nalezi okutshengisa ukuthi amavili alaba asebasebenzele esesibhedlela bakhuthile kakhulu ezintweni njalo lakasezinto yabelekulesemisinini kuyaba-afektha kakhulu ezintweni zabo but ngike ngayababona mina ngafika emashingo khona le ngabafica bekhanya bengabantu asebezimisele futhi ukuqhubeka lapha beyitene khona ngendaba zinabotaletisosini okutshengisele ukuthi bona bathi ye mehlakalo yakwenza njele bapha ayisiyo into ezabamisa ukuthi baqhubeke. Thank you.